So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi idaba lolu lusesimene esicayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Sixoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusi Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamachumi amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukucaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha eSouth Africa uZuma. Kanti njalo ke ukuthenze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo sokuthi isigwebo sakhe simelele usuku lwamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela umthetho selizwe leSouth Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa esethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenqe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba?
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanele ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa ke udaba esinalo ngelokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle kusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyiboni yenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla ukuthi balwe bamsekele njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibona kubonakala ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane lincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa kuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowayeso ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sibucayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshulwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi owayese ngumongameli uZuma kuthwembe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibona izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo ephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi ecubungela izomthetho njalo engumgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrica esilala kweleSouth Africa iAfrica Diaspora Forum ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu, izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilijumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efidlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela mbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohle ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola i-oxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu akwazi ukuya ebhedle fice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi ulungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneki kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso ukuthi ama vaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu, ayabuya aphele abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab ukubuyela bayehlatshwe ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho kukhuluma isiloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bayathenga kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasitshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokuhlanganyela abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo ne-World Health Organization bayilandela. Kodwa njalo siyathola abantu labo abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumeni udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhiyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa i-COVID lokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. La kube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke nje kuyanceda kuloku ungahlatshwa.
Umnumzana Evidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezani PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ebalisa ukungahamba-hambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi balembiko ethi abebandla le-ZANU-PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelane lemigoqo ekhona.
Lathi samambijana sathothi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyikuthi beyinaka beyinazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lathi siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyikuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyikuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, nathi kutsho ukuthi sesiyagcina sithi hayo nathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMathebeleni North, nxa kuyikuthi abezanu behamba besiyakwenza imhlangano yabo, nathi sizaqalisa ukwenza ethu imhlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma structures ethu ama polling station based, remember thina silama structures aqalisela even la kuma villages, i-village la nge-village yabe la ma structure. Abantu kabayekele ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba hanti yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu aba ukuhlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana so abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube nalokho kutsho ukuthi singathi lo mkhuhlane usukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbono ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth yikho kwenzakala lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibona ukuthi laphana ku village leyana kumi njani kumbe ku polling station leyana kumi njani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla linye so asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ikwenza imhlangano yabi labantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bebingelelana bebonisana ukuthi omnye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebeleni northeast ke sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi siyabe silokhu sibakhangele funa ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazwe lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumgcini isihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni semathebeleland north ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano weSADAG usithumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasosha uZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesiqubu esethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHeroes Acre eHarare emngcwabeni kaClever Shadrack Chiramba owake waba umsekeli womholi webutho leGugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami ngusiqondiso ngokompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine-flat so e-flatini since kuvaliwe last year March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasibhadala kwaze kwafika manje sebethi bayavala futhi solo ngingakaqedi kusibhadala isikoloto koloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje mangithi ngifuna ukuphuma bathi hayi ngingaphuma kodwa ngishiya impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe impahla zami ngiphume khona indawo engitholile lapho engizoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane sendingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ngaluthola usizo inkosi libusise
yathi nama linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele iurama adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho eZambia lizwele maedi na vele nofunda khona ukhulele eZambia yabona nje ukuthi vese buzo omunye umuntu ongaziwa kuleli lizwe that's why leli lizwe bakulanda abayizwela omunye aqala wayesiphusa ukuqala ngathi background yakhe uyakwaya ku Mozambique lo manje la lo uzwazikhulumela ke namhlanje bachaya izandla abantu beZambia bachaya izandla kujabula mphele ukuthi awu kanti umkhaya abantu bakithi hayi kusithe kuzima lokho lizwele ke namhlanje kade bemame esipitsa kulozene ezikhulumela odira vele eZambia ngikuzekala kukhulele khona ufunde khona weZambia lona baba lwana that's why le lizwe embizana ngasizweli vele kuyezwa lutho ukuthi kumbe ikwe into enzethu vele esomisela kangaka akalamuzwa ukuthi ngweZimbabwe hayi yena ngokuza asithele ke
hello Studio 7 njani Studio 7 ngiyani phuma eHarare ngifakaza ngezikolo ukuthi kathi futhi ngezikolo zingasavulwa njalo lebhoda kuvalele Studio 7 ake nisibuzele kubalaleli
linjani bantu baka Studio 7 labo bonke nje abalalela emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijawuli hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywayo lapha siyabonga futhi lisethulela khona izikhathi nangamathuba kodwa nako kunyeke lapha emfisi ukuthi abantu ke singani sidla kukhangela ngamehlo aba indaba yeCOVID iCOVID indaba yeCOVID ukukhanya inamba iyakhwela kakhulu okwethusayo izikolo abantu bethu abasafundi uhulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatisha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlabi kuyini njengoba amatisha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazelwe lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele enibantu ephalameni
linjani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke zemelika lapho likhona bogips labontungameli inkomo lapha ngiyacela bakithi siyadinga kulo mtaka Elizabeth Jiyane mtaka Simon Jiyane owasuka wathathwa lejakha ngo-2001 enkayi khonaleyo wayendele enkayi manje wahamba wahawula laya samazi ukuthi ungaphi siyadinga sile ukuthi khona lapho kukhona kumbe uyafila kumbe kaphili siyacela siukuthi lo jakha angazi ukuthi ngumuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingaka angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela silumuntu ka Elizabeth Jiyane uSthabiso Sibanda ibizwe lakhe nguSthabiso Sibanda umuntu ka Elizabeth Jiyane umuntu ka Simon Jiyane ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hayi ngibingelele kakhulu bonke abakundana zonke ngithi linjani khona ngapho ku characters lapha sikhala futhi ngokuthi i characters abe yachintsha ukuholisa abantu isitsheba kula sitsheba abantu bayakhala kakhulu ibanike isitsheba sizwakalayo hayi isitsheba kula sibantu bayakhala linjani lonke ma members e characters ubambe umsebenzi ngendlela sa channel kunapho uvuka njani unasike usisu namafika ududu into pilare ngenkosi ikoroni yabulala
salubonani basakazi bakastudio 7 ngibingelela lonke nje okhulumayo ngumtuthuko from ilpani ngithanda ukugxila kakhulu umabandla la aphikisayo lawa gxile kakhulu kumonzora lo monzora sesimazi vele ukuthi photocopy ezanu isigijimi sezanu nje aselandaba la useke umuntu ongamaziyo ibe ngigxile kakhulu lakumqondisi lo thokazi lo wakithi lo hhawu usesemfishane kakhulu for umelana lezana hhawu usesemfishane usakhawule emadolo nje ngibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake hambe ekhankasele ukuvotela khonale sibulesishoneni indawo zonke khonale efuna for yama-votes ukuze ekwazi ukuthola umbuso ofuna khona okuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizanu le ngoba vele ukuqhunywa kwelizwe lokhu siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from here ngaba yilong process le hhayi abantu abazama ukubambana ngibuye kagxile kakhulu la kuma-supporters akhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi bevote kumbe baphonge ukukhuluma nje bezegoli khonale bephonge ukukhuluma bengavabesithi kuzazenza inexa bona bengabuyanga ukuzovota kathi sibakhalele ukuvota bekhonani soloku izanisana nje bazoyenza kanjani bahlala bephonga kanjalo nje abanandlala aphikisayo azama ukubambana bengumanyana kwazi ukudida le nto kuthiwa yizane sizalele edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi esinyanyisa nje ngiyabonga
ngiyabonga. So, that's ngijabula le mayi ongafuni ukuqala Studio 7 okwesipili ngiyobulisa lo mama onzalayo uMasitholo endaweni yasenkaya amasobhuka kithi osamthabiso samofana yithi linjani lonke yithi yeshwa dala bakithi liyakubona ukuthi izandla yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje akwaze kubuye kugeka amanzi ahluphi ukunathisa inkomo ukupompe ukuthi sihlale sizipompe lesicelo sokuthi ke sincede singabe ngedamu endaweni yakhe singahlupheka manje get so voto bebuye besiphathela ama 1kg right beqeda lapho bese sithi basiyenza sina siyalamba nakuzandile naye yasilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulumi ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla latsekele qhubeka ukuthi inwele lelungile emandebeleni si right ngaba kamakazi xa wena Magalela baba sola iphakathi yehlukanisa wena ufunelana so izani right yekela labeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwele Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umaqhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangamathumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe uqediselwa ukuyiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu welwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho le-Miami-Dade uDaniela Levine Cavah utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulabalitshomilane abatholakala befile. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lo building le Surfside eFlorida eyileyo lutaba olumangaze abantu bonke abanengi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayuza ama families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abanengi kakhulu ukuthi building ingamane kithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama buildings la ayamaintainwa yini to make sure ukuthi structurally aloke qinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building you see i building endala I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, hayi into ethusa abantu abaningi kakhulu lento yenzakala eFlorida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zelemelika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi udilika wale building mina ngokubona kwami angeke ngitshe ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America aziqinana. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ekuthileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awaqinanga kodwa kathele ukuthi ama building onke kumele a inspectwe kube le maintenance njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi building le ibise engingathi ibise e beachfront so elwandle so kunengi okwenzakalayo elwandle ngoba wani ichebechebe most of i area yakhona ichebechebe so kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama building akho endaweni esifana lalezo o aseduze lolwandle abe ku danger yini ukuthi angadilika maka ukuthi i structure sakhona asiqinanga
lo ke ngumnomzana Den Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube xoxa le studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo owake waba ngumongameli wele South Africa umnomzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela ibandla leMDC Alliance lamisa ukukhankasa likhankasela ukhetho kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.